Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umuntu onguye engathi ulolwazi kakhulu ngama-details ale alliance ngu-president uMorgan Tsvangirai. But esesikubonile ukuthi kwaba lokungazwisisani lokungavumelani, I guess.
Umbiko owethulwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter obulegama likankosazana Thokozani Khuphe uphehla ingxabano kubandla le-MDCT.
On the demonstrations of amadoda ethu, we are in pain. Sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umgethu sebele 5 years they are not being paid, and we are not even given anything.
Abesifazane abalomkabo abasebenza eWange Colliery balele emahofisini alinkampani betshengisela ngokungaphiwa iholo kwabomkabo. Lamhla sihlaziya udaba lokudabula ilizwe phakathi kwehlukaniswe isizwe sikamthwakazi. Kambe kungenzakala yini lokho? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko owethulwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter obulegama likamsekeli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usuphehle ingxabano kubandla le-MDCT. I-Studio 7 ehlulekile ukuba lesiqinisekiso sokuthi nguye uqobo lwakhe unkosazana Khuphe olobe lumbiko na kumbe ngabasekeli bakhe abavula i-account ku-Twitter. Umbiko lo uchothoza omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhlupho lukhona yikuthi kule alliance le eyafonywa yi-MDC basically umuntu onguye engathi ulolwazi kakhulu ngama-details ale alliance ngu-president uMorgan Tsvangirai. But esesikubonile ukuthi kwaba lokungazwisisani lokungavumelani, I guess, lama-senior lieutenants awe-party abafana lo mgcini sihlalo uLavo Moyo, u-vice president uThokozani Khuphe, labanye nje labo abanye abo-organizing secretary o-Abednego Bhebhe, o-secretary general oMonzora, labo o-Obed Kutu be-information and publicity, bonke nje ngathi ngabantu indaba ye-alliance abangazange babe consulted enough ukuthi babe lolwazi lokuthi what exactly does i-alliance yakhona entail in terms of ama-parliamentary contest ona lawa esiwabonayo ukuthi abantu bavotele ukuba ngo-MP. Because of that, kube sokule friction kuphathi.
Kodwa sizwa abanye besithi isinqumo esathathwa ngumongameli Tsvangirai savela kuhambo zakhe azenzayo bhotabhota ngelizwe lonke. Pho lokhu ayisikho yini okumpha amandla okwenza khona?
Maseqinisweni ukubhotabhota kamongameli kwaba la ma-results, I guess, ahlukeneyo from ama-province ahlukeneyo. Angeke ngisho ngithi bonke abantu ahlangana labo bavumelana lakho kwabekwa ngaleyo ndlela ukuthi sizothatha amanye ama-seats. Because i-argument enkulu, especially ebuya from u-VP Khuphe, ukuthi bekani la thina eMatebeleland silama-seats avele sihlala siwawina njenge-MDC. So asiboni ukuthi why kumele sithathe lama-seats esivele siwawina sinikeze la manye ama-party. Why abantu-alliance bangayi-contesta kulezi ndawo lapho esivele silo dubo lokuthi siwine ama-votes?
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo omgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia kwele Melika. Kunjalo nje ibandla le-MDCT enkayi lithi liqhubekela phambili ngemikhankaso yalo yokhetho oluzayo lanxa kulempawu zokwethuselwa kwabantu kuhlelo lokubhalisela ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla uCouncillor Sicelo Mpofu ongumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council.
Thina bahlezi vele siyenza ama-programs with as usual. Ngathi okungangani siyama yikho konke ukuthi besiyakhuthaza abantu ukuthi abayi-register brief ngoba akuncedisi ukuthi uqalise ukuhamba ukhankasa ebantwini ungakwazi abantu bakhona ukuthi ba-register ngoba ba-register. But ngoba khona lokuthi sikhuthaze abantu ukuthi ba-register besibakhuthaza abanye besibakhuthaza ngathi semhlanganweni yethu esiyenzayo.
Sesinanzelela ukuthi ibandla leZANU PF selilomkhokheli omutsha kula kuqala ukukhankaswa. Kuyini elikubonayo nxa linxusa abantu ukuthi beli join?
Hayi, besingakabi lokubona ukuthi ngabe kungabe sekulo tshintsho kubasekele silabo. Yebelokho nje kusenze sesenjalo. Njalo ikuthi mina into engangibaleka ukuthi wenze into yokucabangela. Umumo kathesi, umumo esikuwo thina elizweni eZimbabwe, ungaba yiwo osikhulumela. Kodwa akusikho ukuthi singathi sesibhesele kho ukuthi umumo wenotho yiwo ozakwenza abantu bathi lingana. Sikhuthaza abantu ukuthi ulilungelo lokumuntu ukuthi avote, akhethe umuntu ombonayo ukuthi uzamkhokhela, ozaqhuba ilizwe leli ngendlela efunwa ngabantu. Akuvele kakula ntshintsho esithi ngoba waphuma umgwaqo kwangena umnaka usithi kulo ntshintsho olukhona. Sikhumbula ukuthi vele abantu besiNdebele nanamhlanje bahlezi lokho belomcabango wezinto ezenzakalayo ezenzakala ngesikhathi umnaka wakho enguye owayengumkhulu webutho leli laqeda abantu besiNdebele ngeGroup Brown. So yona leyana into kayiphumanga la kanamhlanje abantu bacabanga ukuthi ubhuru wami kunje angimazi ukuthi wayangani. So umuntu wakuthi ngathi singabe uyasengu-president ukuthi lokhuana sokumele kwesulwa, hhayi ambonto ngalo abantu besiNdebele ngahambelana lokho. Phela injongo yabantu yayikhona yokukhupha iZANU. Ukungena kwamnangavazi ukuthi iZANU siphumile ilokhu ikhona. Kufana nje lokuthi umuntu uthe kunikeza utshwala ibhiya athatha ayithele eglazini athi aseyobhiya ngoba siseglazini. Usuvuma ngoba sisembodleleni yafaka eglazini. Xa ibhiya ibhiya isembodleleni ibhiya ngasiyithele eglazini. Nokunye okuzinto okuningithi asihlele sikuzwa ukuthi kuyenzakala kwezezindaba. Enkayi ngomimbalo wezinkayi nothi kulokuthizeni okuthi kulabantu ababhodayo behamba besithi bafuna ama-serial number ya oyiphiwa kwi-slip lengawu-register. Ukuthi i-serial number leyo bafuna ukuyisangathi akucaci. Njalo kulokwethuselwa okwasukela kudala ngomngane sesemncane iZANU ngithi ngidetha abantu sethuselwana ube kona still continuing and kade sikuthi abantu ababe nesibindi. Nxa kuyukuthi umuntu kukhanya ngokuthi sihlale sesaba sisaba into elokhu kucatshangwa ukuthi kuzakwenzakala lokhu. Sekhathesi yonke into vele yenzakalayo uzezothiwa izathingela amasotha. Yi-serial number yasingathathwa uzabonakala ukuthi uvotele bani. Konke lokhu akusebenzi lutho, akulanda ngaze ayithatha i-serial number yakho uzayithini. So ngikhuthaza ukuthi abantu asimeni isindi sifikile ngalokuvota, sivoteleni sikhethe abantu esibafuna ukuvotela.
Alo-ke ngu-Councillor Sicelo Mpofu, umgcini sihlalo weNkayi Rural District Council engowebandla le-MDCT, sixoxe laye ecingweni eseNkayi.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eyewange Colliery Company esezile minyaka edlula emihlanu zingaholi alele phandle kwamahofisi enkampani le abathi bazakwenza baze babhadalwe imomkabo. Okunengasikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
imuli ezedlula amakhulu amahlanu ezitshengiselayo ewange Colliery Company Limited zibike ukuba sebeleminyaka phose edlula emihlanu bengaholiswa kodwa amalahle ayathengwa malanga onke njalo amapolisa ebebalandulele ukutshengisela baze baphiwa imvumo libutho izisebenzi zewange ziphila nzima abaholi kodwa basebenza gadalala osekubangele ukuba imuli zabo zingenele ukuze bengahlukuluzwa ngabaqhathi kulandela ukutshengisela njalo abasaphatheki ngesiphatho sikamqhathi Unkosikazi Thobekile Shoko oleminyaka eyi-29 olomkakhe osebenza e-Opencast uthi kuyafana lokuthi umkakhe akasebenzi ethi babuhlungu omkabo abaholi balabantwana njalo bazibona bengela kusasa.
Ngoko ngithethwe ngubaba osebenza e-Colliery. Today we are on day 3 on the demonstrations of amadoda ethu. We are in pain sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu umngeke sibele 5 years they are not being paid and we are not even given anything and we have kids who go to school we are a young growing generation we don't even have a future asiwazi ukuthi siqalela ngapi siye ngapi because asilakho esilapha because of our husbands we know that our company is a major company of Zimbabwe.
Owayesebenza ewange Colliery Company Limited osewachiya umsebenzi uFarai Ngwenya owachiya umsebenzi ngomnyaka ka-2012 uthi lokhe wachiya umsebenzi kakaze aphiwe imali bahlala bethenjiswa njalo sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani labantwana abasafundi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Icommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yethule umbiko othi abantu abangaphezulu kwezigidi ezinhlanu i-5.15448 million sebenelise ukubhalisela ukuvota elizweni lonke jikelele. Abangaba zinkulungwane ezedlula kancane ezilitshumi lasikhombisa babantu laba ngabakabulawayo asebebhalisele selokhu kuqheliswe uhlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukazibandlela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho eZEC ithi izabelo ezilabantu abaningi ababhalisileyo yiHarare elenkulungwane ezingamakhulu edlula ayisichiyagalombili 811,410 isilandelwa yenkabazwe elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu ayisikhombisa 702,518. Izabelo ezilenani labantu elilokhe liphansi yiMathebeleland South elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili 231,000 leBulawayo elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili 231,740. Oqhuba inhlelo zokubhalisela ukuvota kobulawayo kuZEC umnumzana Silas Silayigwana uthe iningi lasebebhalisileyo kobulawayo ngabasakhulayo.
Ya imopapu ya ihamba kakuhle sibona ukuthi sinanzelela ukuthi ama youths abasakhulayo yibo angani ba register kakhulu this time around as compared to i blitz exercise yomnyaka lo odlulileyo. So okwakathe sesilabantu abangange 17,000 plus esesiba registered and sikhangelela ukuthi inani lakhona lizakhwela ngokuya kwesikhathi. Ama challenges maybe singathi imtshina emlutshwane kodwa ekhona kathi esesebenzayo iyayenelisa ukuregister abantu. Njalo enye inhlupho ngiye ukuthi abasakhulayo bangani mafuna ukukhuthazwa kakhulu.
Namhlanje emini inhlanganiso ezizimeleyo beziqoqe umcimbi wokuhuga abantu ukubhalisela ukuvota phakathi kwedolobho lakobulawayo. Emcimbini lo bekulamaqembu ajayivayo lezipho ebezinikezwa abantu ababhalisela ukuvota. Osebenza lenhlanganiso yepledge ngaphansi kwe-hashtag ballot buddies umnumzana Vusumuzi Chirwa uthe bakhuthaza kakhulu abasakhulayo ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi balinani elikhulu elizweni kodwa basalele emuva kwezombusazwe.
Umcimbi lo esenzayo lapha sijonga ukukhuthaza kakhulu abatsha ukuthi ba register ukuvota. Lokhu sikwenza under inhlanganiso ye pledge esikhuthaza khona ukuthi program ethiwa hashtag ballot buddies lapho sasikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi labo ba participate entweni zenezi ezokhetho. Masikhangela abantu abasha kakhulu ngabantu abangajayelanga ukuthi baphatheke entweni ezinjengazona lezi, so siyakubona kungani kuyinto esibisele emuva. Masikhangela futhi balinani elikhulu, masikhangela kupopulation yelizwe lethu. So ngale program sikhangela ukuthi sibone ukuthi singabakhuthaza njalo sithola ukuthi singathola amanamba amaningi ama abantu abasha abangaregister ukuvota baparticipate bafunde nje ukuparticipate entweni zelizwe.
Osakhulayo oyenhlanganiso yeContemporary Affairs Foundation unkosikazi Gitumetsinyathi uthe bakhuthaza abatsha ikakhulu ngoba abazimiselanga ukuphatheka enhlelweni zokuthuthukisa isizwe.
Lamhla sihlangene ukukhuthaza abatsha ukuthi baregister ukuvota ngenxa yokuthi intsha eningi bakhohle ukuthi kulilungelo labo ukuvota. So ngendlela sizama ukuthi sibakhuthaze ngendlela yento abayithandayo obunandi. So obunandi lobo sibenzele ukuthi labo bethole ichance yokukhuthaze ukuthi in as much as bekholisa bephinde beregister khonapho.
Omunye osakhulayo uPrimrose Nyoni uthe bakhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota khona bezavota njalo balethe utshintsho ukuze bathole imisebenzi. Uthe iningi labasakhulayo bachitha isikhathi sabo esiningi besenza izinto ezingalunganga. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kwemikhankaso etshiyeneyo elizweni lonke jikelele yokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi njalo besipha imfundiso yokuqakatheka kokwenza lokhu lokudingekayo ukuthi babhalise lula. Lapho abantu befuna uncedo lokuthola ezinye zengwalo ezidingakalayo baqondiswe enhlanganisweni ezimele lowo msebenzi. Iningi likaZulu lithi ngesikhathi iZEC iqala uhlelo lwe-BVR ayizange yenze imikhankaso eqine njengalokhu osekusenzakala khathesi, okusolelwa ukuthi yikho okwenza inani labantu ababhalisa kumahlandla akuqala libe phansi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulomuntu oyedwa ufileyo engozini yokungqikilana kwesitimela se-Amtrak kade sithwele amalunga edale lesenethe yakwemelika edolobheni le-Virginia. Uhulumende wakwele Kenya usevalise imisakazo kamabonakude eyatshengisa umkhokheli womanyano ophikisayo uRaila Odinga ezigcoba ukuba ngumongameli walelo lizwe. Agambe kuzafa kwenzakala ukuthi ilizwe leZimbabwe liqunywe phakathi kuphambuke isizwe sikamthwakazi. Ake sizwe umnumzana Dube Mnkombo webandla leMDCT, umnumzana Greta Sibanda ofisa ukuthi umthwakazi azibuse kanye lomsizi Bhule bexoxa ngodaba lolu belo Gibbs Dube weStudio 7. Umnkombo usungula lingxoxo.
Angisoze ikhulume okuningi ngomphakathi ngoba njengoba la uyakwazi ukuthi mina njengokubanda le-FDCT bona njengoba bemelele ima-developed regions siyakhulume okuningi esivumelana nakho njengokubandulula abantu abasuka kuma-developed regions nabala sivumelana nabo and ungakhangela injongo yendaba yentuthuko siyavumelana nabo kodwa siyachana kokunye ukuthi bona bagcine basiba i-regional party zanuthi bebe-party yesizwe sonke.
Wena nxa ubona ngazani umuntu u-regional ukuthi vele kufuna ukuthi abe ngumuntu okhangele izabelo zemathebeleni kuphela okubi ngakho khonokho kwini baba Mkhombo?
No, asitsho ukuthi ngoba thina njengeZimbabwe silizwe liyakhangela ngesikhathi sabonkomo bazama ukuthi benze into leyokuthi iZimbabwe iqanyulwe phakathi isizwe sesindebeleni lesishoneni kodwa kwehlula ungakhangela indaba yadala igukurawundi yindaba yona leyo so abantu abaningi noma iqiniso belazi sebefela ngaphakathi ngoba izanu yabeduseni abantu ngabasalali kakhulu abantu bemandebeleni bayakwazi ukuthi ungakhangela even ama-resources abayadliwa izanu zabantu beHarare kodwa bezihlulele befela phakathi iqiniso ye kumele umuntu akhangele i-region kodwa okweZimbabwe ungakhangela gift even i-constitution yeZimbabwe iyakhuluma sobala ukuthi kube nama-provincial councils kodwa izanu government ayifuni ngakho konoko.
Kwenziwa kuyini?
Hayi, bayakwazi ukuthi ngoba ngale sishoneni akunaludo ngoba ungakhangela imadebelele ndi-region ilento yonke and bayakwazi ukuthi bona bangazimela kodwa hayi iHarare yakhona bayayakha ngani ngoba ungakhangela i-national parks igcwele emathebelelendi ama-mines asemathebelelendi amanzi asemathebelelendi so bayakwazi yikubona ungavula umlomo kumele utshone
ye kodwa-ke nxa sesikhangele silibona bathi ilizwe kaliqunywe phela nxa kufika khona alekhwekhwe kumbe ngaphi ugamfulwe bum kube njani kodwa thina ngakho khonokho
no ya lokho kuyazwakala ngabe kuthiwa iZimbabwe ilizwe elibuswa isekelo sombuso ngabe kuyayenzakala kodwa umuntu wonke noma umfakazi uyakwazi noma esitsho njalo uyakwazi ukuthi umbuso kamnankagwa ngoba saloywa ngomgabi umgabani sesejayele ukuthi umbuso kamgabi kanti sesithi kumbuso kamnankagwa ungakhangela labana ngamadrayiva amabili kubhasi one abatshintshanayo okwenziwa ngumgabe okwenziwa ngumnankagwa yinto one bayafanana umuntu osuka kumathebeleleni uyakwazi sobala ukuthi angavula umlomo okwakhe okusasa simboni kodwa into esimele siyilwise ukuthi abantu kabayekele ukuvotela izano kokuqala kumathebeleleni region yikho ukusenda imeseji esobala ngoba silabo abantu abaloywa izano abamele sibahlanzise kumbe sibahambise kuziyoni bake bayogabha behlanze izano.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke othi sekulobaba uGreta Sibanda ecingweni lapha sibili uGreta Sibanda ukhangela konke khonoku ezemthwakazi lento ezinjalo.
Nxa sifuna ilizwe lethu sifuna ilizwe lethu lokuthi thina siziphathe. Nxa ngikhuluma ngokuziphatha ngikhuluma ngozibuswe kanye opheleleyo hathi okuqunywa hhayi kodwa opheleleyo. Yiyo indaba esibhekane layo kakhulu uma sikhuluma ngomthwakazi. Sikhuluma ngelizwe lalikhona futhi kasifuni ukuthi liqunywe lele likhona. Sikhuluma ukuthi livuselele. Siziphathe singabi nendaba lalabana abantu abangale. Labana abangale benzokwabo lathi senzokwethu. Indaba esikhuluma ngayo kakhulu.
Kodwa nxa sikhangela phela udaba olunjalo kuphela nxa ukhuluma ngokuquma ilizwe kumbe into ezinjalo. Phela lapha sikhuluma nge-MP simple phela kuyavuka impeki ngaza kubonakala. So kulabantu abanye abangavuma ukuthi kube njalo. Akunjalo mfowethu?
Hayi, khona kunjalo sibili nxa lithole abantu abangamagovu kodwa into yakithi vela kumela ngivulalise nhlo lobunyonyo babaduku. Ngoba into esikhuluma ngayo yinto eyayikhona. Yinto kuphela ukuthi abantu bakhulumisane kuhle kungekho ukulwa. Kodwa ungeke ukurule out ukulwa ngoba vele lasekhaya babanxa kusemasimini uyakwazi wena nawe ukhulele emakhaya kuse futhini langakini nxa kuyukuthi khona omunye selime khona sefuna ukuhlala khona ngale kungenzakala la usinesini siyawudinga umuntu sibili ukuthi umshayise ngezulu omunye umuntu.
Yes, sasilo baba ke umsizi Bhule lapha ecinweni.
Dube, hey, lo dabo lozima kakhulu lo Dube. Yazi le ndaba ngeke ngasukuyilandela la ku Facebook indaba yomthwakazi, bathi bafuna ukunqumilisa. Angazi ukuthi motive yabo yini or plan yabo yini, kodwa mina Dube ngibonayo ukuthi badala confusion ebantwini. Plus singathi thina silwa impi elizwe. Bona bantshontsha amanye amavoti benza into abayaziyo ukuthi ngeke iphumelele, kusuka kube nzima kakhulu. Plus banikeza i-impression kwi-government le esizama ukuyakha ukuthi thina asifuni ukubambana nomanyano elizwe. Bengabheka labantu ababehind imthwakazi Dube, angiboni kungabantu abane-background e-right.
Lapho ke besilalele uhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni Lilo Gibbs Dube we Studio 7. Uhlelo lolu ke luphuma kukhasi lethu le VOA Ndebele. Okhankasela ukuba ngunobhala jikelele weqembu le Highlanders uSiphatho Ncube uthi ulwazi alalo kwezokuqeqesha umdlalo wenguqu kanye lasemsebenzini wakhe wokusebenza lomphakathi kumbeka isimene esihle esokuba aphathise iqembu leBhosa ukuba liphumelele. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ngomnyaka ka-2006 uNcube uke waba lilunga lekomiti yeqembu le-Highlanders, kwathi ngomnyaka ka-2012 ube ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders elabasakhulayo, njalo uthi ulwazi aluthole ngesikhathi esebenza le iqembu leBhosa ndawonye lalolu aluthole emsebenzini wakhe wokusebenza lomphakathi lumbeka isimeni esihle sokuphathisa leli qembu.
Njengomntwana okhuliswe i-Highlanders eBoreni, both coaching and administrative, ulwazi lwami lolesengilutholile lesendithole professional emsebenzini ngilulethe luzosiza iklabhu, ikakhulu uku-improva ama-systems aweklabhu azayenza ukuthi iklabhu iphumelele iye phambili. Siyiklabhu endala enkulu esiyenza izinto eziningi kakhulu eziyizimanga, kodwa kuyadingeka ukuthi sithi institutionalize lezi zinto, sesibe lama-systems, lama-policies atshengisayo ukuthi thina siyalapha siyalapha sikwini esifuna ukukwenza.
UNcube ukhankasela ukuba ngunobhala jikelele weqembu le-Highlanders, njalo abanye abafuna isikhundla esifanayo ngababalisa u-Israel Moyo kanye loNkululeko Ndlovu. Uqhubekele phambili uNcube wathi yena ukholwa ukuba inyathi ibuzwa kwabaphambili, yikho kule ndingeko yokuba abadala abasebenzela iqembu kudala ababa lesandla ekuphumeleleni kwalo basondezwe eduze kudingwa imibono yabo.
Ngikhangelela ukuthi sibe le ndlela e-institutionalized, like engathi kube a syllabus of player development eyethu eyaziwayo ukuthi nxa uza producer omnye uPeter Ndlovu siza kwenza njani. Sibuyele kubobhabha siyebuza ubhabha sitshele, siyebele kubolorensi basitshele, obheridaka oselizawuzodzowa, you know, bonke labo tsani bona bana basihlale silungiseni phansi ukuthi madoda amafana bethu nxa sifuna ukuthi i-Highlanders ibe i-Highlanda yakudala senze njani. What are we going to do? Sisebenza labo coach bona ababakhona kathesi, sisebenze simodernize ukuthi phela into zonke zi-dynamic. How can we use the old to infuse it with the future ukuthi club yethu njani iphumelele phambili.
UNcube uqhubekele phambili wathi yena nxa engakhethwa uza kwenza inhlelo ezokuba abalandeli beqembu le-Highlanders bezizwe labo bemukelekile, esebenzisa ulwazi lwakhe aluthole emsebenzini wakhe wokusebenza lo mphakathi. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu le-Highlanders luzaqhutshwa ngesonto mhlazine kunyanga kaNhlolanja. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Selugqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umbiko owethulwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter obulegama likaNkosazana Thokozani Khuphe uphehla ingxabano kubandla le-MDCT. Abesifazane abalomgabo abasebenza ewange Colliery balele emahofisini alinkampani betshengisela ngokungaphiwa iholo labomgabo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngeChris Gande ngesithi lalelani njalo uhlelo lwethu lwe Studio 7 lwendaba ngo 7:30 ntambama.